Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 23 Nkwenkwezi 2024 ngudabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ziyakhwela kakhulu eZimbabwe kuyinkinga enkulu kakhulu ikakhulu nxa ukuqathanisa labantu abangasebenziyo abantu abangazuzi imali inyanga lenyanga usuku ngosuku.
Umbiko webhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank or Africa's Pulse owethule namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi leAfrika alithumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako kulumnyaka ka-2024.
Kumnyaka yonale engu-11 indaba eku-chapter 14 eye-devolution ayika yenziwa mbe ngithi ayika implementwa ilokhe iludaba olucezwayo.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights isilobele idalela eParliament incwadi ikhonona ngokungaphiwa kwezabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo i-devolution. Isigaba sePennsylvania kweleMelika sibikwa kungesinye sezigaba esingaba nomthelela wempumela yokhetho kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka kuleli lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbiko webhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank owe Africa's Pulse owethule namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi leAfrika alithumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako kulumnyaka ka-2024. Ugwalo loluthi umnotho weZimbabwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2.2%. IWorld Bank ithi lokho kubangelwa ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla, imithelo eminingi kakhulu ehlawuliswa amabhizimusi kanye lokusela amandla kwemali yelizwe. Amanye amazwe akuzinga leZimbabwe agoqela iMauritius, DRC leGuinea. Umbiko weWorld Bank uphikisana lemibiko yomphathintambo wezemali usikhwicamfundo Mthuli Ncube othi yena umnotho weZimbabwe uzakhuphuka ngokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5%. Ekhuluma eseSouth Africa uNcube wazise ukuthi iZimbabwe iphakathi kwamazwe alomnotho okhula ngesiqubu eAfrika. Asanelisanga ukuxhumana laye ukuthi sizwe icele lakhe ngombiko weWorld Bank njengoba yabangadobhi ucingo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho njalo elela amalungelo abathengi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Yebo, izinto ziyakhwela kakhulu eZimbabwe kuyinkinga enkulu kakhulu ikakhulu nxa ukuqathanisa labantu abangasebenziyo abantu abangazuzi imali inyanga lenyanga usuku ngosuku iviki ngeviki abantu banenge abangazuzi imali nxa ukuqathanisa lalokho okubona kusenzeka ezitolo. Kutsho khona ukuthi abantu abanengi bahamba besiyalala bengadlanga, kusebangadli abantwana besikolo bahambe baye esikolo bengadlanga. Kutsho njalo ukuthi imadlana le encane abantu abayizuzayo isiphelele kudleni, abasenelisi ukwenza ezinye izinto ezokuzithuthukisa lokwenza okunye okufanele kwenziwe imali. Kuyinkinga enkulu leyo kumele ilungiswe ngokuba ubuyanga buyaqina ngenxa yokuthi izinto ikakhulu okudliwayo kuyakhwela.
Kuyiwa phambili singabona intengo yokudla iqhubekela phambili ikhuphuka na, njalo kumele uhulumende aluphathe njani lolu daba?
Yebo, kukhangelela ukuthi intengo yokudla iye ikhwela njalo ngenxa yokuselela kokudla kubangwe isomiso esikhulu kangaka esisibonileyo. Ukuthi kulungiswe lokho yikuthi uhulumende abone ukuthi ukudla kukhona, izinto zikhona, kube lula ukuthi abantu bangenise izinto ezivela kwamanye amazwe ukuze kungasileli. Ngoba ukukhweza intengo yezinto ikusilela kwazo, yindlela ezomnotho ezisebenza ngakhona. Kumele ke zingasileli ezitolo, puphi ingasileli, ithukela lingasileli, kungabi khona okusilelayo. Yikho kuzakwenza ukuthi intengo ingakhweli ngendlela ekade ingakhwela ngayo nxa ngabe izinto zingekho esitolo. kuyadingeka ukuthi kuqoqwe kuhleleke kuvinjelwe ukukhwela kwezinto ngokuthi zande zibe khona zingaswelakali.
Ukungafinyeleleki kwemali yeZimbabwe ebantwini kungaphathisa na ukuthi intengo zingaqhubekeli phambili zikhwela njalo limali ingasweli amandla.
Ukungafinyeleli kwemali yeZimbabwe izige ebantwini bonke abadinga ukuthi bayisebenzise kutsho khona ukuthi lokho okwakuyinjongo ukuthi iza kulungisa kakukalungiswa. Imali yonke emhlabeni ifanele ifinyelele kuye wonke umuntu oyidingayo. Kwe angayidingi nzima, ifike nje itholakale ezitolo emakhaya, itholakale emaphoketini abantu. Bathenge ngayo ishukela isinkwa, bathenge ngayo amahlamvu, bathenge ngayo noma yini abayidingayo. Babhadala ischool fees, babhadala amagesi amanzi, bathenge ngayo amatikiti ebhasi lendizamtshina lakho konke abakudinga ukusebenzisa ngemali. Kulapho yabe siqale khona ukuba loncedo, ikakhulu nxa ingagcina amandlayo ibe lesisinto ikwazi ukulondoloza amandla, ikwazi ukulondoloza igugu elikuyo. Kulaphi yabe siloncedo khona olufaneleyo. Okwamanje isasilele ebantwini, abantu bayazibuza ukuthi kanti ingaphi le mali. Khona lokho kuyinkinga enkulu kakhulu, uhulumende ufanele akulungise ngokuphangisa, ingakaphelelwa ngamandla, ingakafiki ebantwini.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ulwela amalungelo abathengi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Institute for Human Rights isilobele idalele ephalamende incwadi khonona ngokungaphiwa kwezabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo i-devolution. Isahluko sechumelane uchapter 14 wesisekelo sombuso welizwe i-constitution uthi lapho kulesidingo amandla lezibopho zikahulumende kumele kudlulisele ezandleni zeziphathamandla zamadolobho kanye lezabelo ezilekhono lokugcwalisa lezo zibopho. Isahluko lesi sisolwa kakhulu yinhlanganiso le isithi asikubeki sobala ukuthi amandla kumele aphungulwe kuhulumende aphiwe izabelo ukuze zizibuse njengokufisa kwabantu okwavela sobala ngesikhathi kulotshwa isisekelo sombuso esaqala ukusebenza ngo-2013. Umkhokheli weMathebeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa, nguye ohambise incwadi le ePhalamende esithi leli dale kumele lilobe umthetho ocacayo oza kupha izabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo. UMaphosa uchasele uNtungameli Nkomo oweStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Sikwanisa 11 years iConstitution yeZimbabwe yasayinwa ukuba ibe ngumthetho elizweni. Kumnyaka yonale engu-11 indaba ekuchapter 14 eyedevolution ayika yenziwa, ngithi ayika implementwa. Ilokhe iludaba olucezwayo osolunganika lukho, kodwa siyananzelela ukuthi ngesikhathi sisenza iConstitution ama provinces afika 8 weZimbabwe akhuluma kabanzi ngokuthi akwehliswe amandla esuka kuhulumende weHarare esiya kuwo uhulumende bama provinces labo uhulumende bezabelo. Le into uhulumende wethu lokhe eyiziba engafuni ukuthi ayikhangele. Ngaleso sizathu ngihambise ipetition eParliamente ngisithi mina nxa sibala uchapter 14 weConstitution yeZimbabwe uthi yena whenever appropriate amandla azehliselwa kulawo ma authorities that are competent ukuthi awabambe. So ngiceleke ukuthi iParliamente isisize ngokusikhandela umthetho ozachaza ukuthi nxa sisithi into iappropriate sichoni simeza njani uappropriate low. Nxa kuthiwa whenever appropriate sesifuna ukuba kwazi phela ukuthi kuba appropriate sokwenzakaleni sokutheni, kuyini okumele sikukhangele ukuze i-district kumbe i-province ithi hayi mina kimi lakho soku-appropriate. Then okwesibili bengisithi mina basincede futhi ukuthi nxa kuthiwa kuzehliselwa kulabo abacompetent okutsho ukuthi abenelisayo ukuwabamba amandla, yikuyini esikusebenzisayo ukuqala silinganise simeze ukuthi wena uyenelisa na.
Uhulumende uthi umbuso wezabelo kudala waqala ukusebenza njalo uqhutshwa kuhle. lina kungaphi lapho elisola khona yikupho kubalulekileyo mhlawumbe okumele kwenziwe elithi akukenziwa.
I-devolution of power yikwehlisa amandla ezabelweni ukuze izabelo zenelise ukuthi zizibuse, zenelise ukwenza izinqumo, zenelise futhi lokuzidingela eyazo imali, hathi ukuthi zithone zikhongozele kuhulumende sengathi zinkukhu ezifuyiweyo. Izabelo kumele zenelise ukuthi zizidingele eyazo imali, zizibambele izembiwo ezikibo, zizibambele ama-projects okwenza imali akhona ezabelweni ukuze kube le mali, zikolekte izabelo ama taxes khonapho ku local level, ama tax azasebenzisa ukudevelopa i community yona leyo. Yiyo i devolution of power, hathi lokho abathi kukhona kathesi abathi i-devolution besitsho nje amapenanyana emali abaqhubela ama-province, bethi beqhubela ama-district lama, baphinde babatshele futhi ukuthi yenzani lokhu lalokhu lalokhu kube yi-priority. Isingaphi i-devolution khonapho? La kathesi ungakhangela nxa sisenza ama-budget ethu kumele aze aye-approva e-Harare ukuze i-budget ethu ipase. Ha-a, kasikwenzeni ku-finalize khonapha esabelweni sakithi. Yiyo devolution esikhuluma ngayo leyo.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ubekoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 eseHarare. Usomlomo wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mdenda ubengabambeki. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngokukhahlanyezwa kwabantu ngabacatshengelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF abaphazamise imihlangano eqoqwe lidale lePhalamende eyokuhlolisisa iziqondiso zePrivate Voluntary Organizations Bill. Zithi akumangalisi okwenziwe ngamalunga eZANU-PF ngoba afuna ukube ngumthetho welizwe. Abanye abalwa impi yenkululeko bathi bazajezisa inhlanganiso zonke ezikhanya ziphikisa okwenziwa nguhulumende. Kuthoni lokhu okwenzakale emihlanganweni ebiqoqwe lidale lePhalamende? Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edale lePhalamende njalo ofundela ukuba ligqwetha lomnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ozimeleyo. Umlalazi wakwasekela ibandla le-CCC elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kuchuma usungula lingxoxo.
Uye ubuya uzozoezinto enjalo sifuna ubana udiklaye ukuthi right ngizoenza lokhu imali embuyala imali engqala efunaifaka entweni le enje sibese sikhangela phela thina njengabanikazi belizwe kunasini thina angitsho ukuthi iZANU-PF ngobaye badle betinqosu zempilo ngitsho wonke umuntu uhulumende womuntu wonke sesikhangele ukuthi umuntu lwana ubuye yini uzoenza lokhu akuthiloyo. Ngoba phela into abona kulezi nhlanganiso ezibuyayo zicathile wesikhathi zagcina usumangala sezifundisa ubutabani phakathi kwethu khonapha thina singalandelelanga sesilibaziselwa abantwana bethu. So kufuze sibe kwazi kunxa ukuthi yikho esikufuna kona kubana sibekwenza hayi abantu laba babuye uzofundisa lokhu and soke siyakwamuka ukuthi abafuna ukufundisa njalo soke siyakwazi-ke yiko kanjani abakujongileyo khonoko. Hatsho ukuthi na uphaphake usibona umntana wabo ese-ekta fanifani kanti sefundiswe enye into engayisiyo. Yilo udingeko lebhilileyi ngamafitshane babamthemba.
Ye baba Mlalazi, ubumuza lapha ukuthi uthini ubaba ugolide ngena khonapho utho uyatsho ukuthi ye kumele kuhlolisiswe ukuthi kambe umuntu ulandani inhlanganiso zilandani kule Zimbabwe. Ye kuphose lakho khona.
Ibill le that seeks to regulate ama-NGOs ikuthi eZimbabwe uhlupho sihlala sidinga nobuthakathi every time. Labo abathi ngabanikazi belizwe mbena abahlala bebusa ngenkani abazithembi. Yikho-ke sebedinga ukuthi lokho sokusele kuma-NGOs la kuma-civic society bakubhidlize. Angazi ukuthi yini abafuna ukuthi bayiregulate ngoba sibona umhlaba wonke nje jikelele ama-NGOs lama-civic organizations aya-operator amaningi wakhona aoperate okusegcekeni bona abakwesabayo kulokuthi basitshela iqiniso ukuthi besaba lento abahlala beyikhuluma beyithi regime change yiyo okufanele abana baphuma okusegcekeni osokusimangalisa ke ukuthi la nxa sebefuna ukuthi balethe ibhili le yiphase ngoba balama numbers eParliament bangenza iloba yini abayifunayo simangala ngoba izinsuku ezidlulileyo lezi bekusiba lama disruption kuma public hearing kwenziwa yini kathi ukuthela izweni laseZimbabwe singenelisa ukwenza izinto ngendlela eqondileyo ukuthi omunye owakochuma sukume atsho umbono wakhe engazange athethiswe loko dube loko moyo bazikhulumele kwenziwa yini ukuthi izani PF ithumele abantu ukuthi bazo disrupt ayisikoko ukuqala uzakhumbula kubana around 2009 2010 somewhere there sibhala constitution saba lama disruptions a serious kakhulu angazi ukuthi othuma labangani bakho mnangagwa bathilizwe lizakhiwa njani bona besiba disruptive lanxa belamandla wonke owenza bakufunayo
Chuma kuthiwa lina vele lifuna ukuthi lenze santando.
Akusiko khonoko kusho ngumfowethu umlalazi. Ngiyabona mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kwameqaka sengakubale kuhle. Ngithemba lawe uThembo unje uyakwazi. Akula lizwe whether ube useAmerica, Britain, wherever. Ukuthi khona ama-NGOs abuyasebenze nje kuphela nje bahlana bengela governing act akula kanjalo lokhu ngiyakubhejela sibili yithi sodwa ebesilokhu singakabi lo mthetho okuregulariza ama-NGOs lawa nxa ebezosebenza e-Britain awusuzuthi uhambe uyokungena nje usithi nasuvula i-NGO yakuzosebenza uhulumente engabona ukuthi uyenzani kuhambe njani ukutheni even e-America name whatever vela ula besiloku sayekela abantu laba besenza abakufunayo kungakhathaleki ukuthi unakutheni awula nto esiyesabayo ama-public hearings lawa ngizwile but mina I'm reliably informed njengomuntu oseparliament ukuthi hhayi into lezi bezisenzakala kabili abama-NGOs laba ngenxa yokuthi bona bona bafuna ukuthi into le ingatshintshwa bazenzele umathanda besenza ukugaka wabo they were paying people bebabhasa lokubabhasa ukubasa kumavenue zona lawo ukuthi behambe beyodefenda ukuthi ona ibhili le ingabhaswa ibhili elibi kusetshenziswa izimali sibili bephezu kwakhonokwana abethu bezibuyela ngokuthanda kwabo nxa bethu bayakhuluma bebe-disruptor so kwesi sikhathi yikho lapho dusuka kugcine sokusenzakala izinto ongabelanga zenzakali
mnakazi uyavumelana logolide kwalo
ezimbabwe asiyo sikhathi sokuqala ukuzama ukuthi bathi bafuna uregulata abanye bethu siyazi ukubana uma bethu bafuna uregulata bafuna uregulata ngoba bakukhangele with a suspicious eye ngoba besaba ukuthi kwenziwa le abahlala bekhala ngayo abayithi regime yikho ubona ama-organization amaningi ahlala elandelelwa izikhathi eziningi in terms of lokhu akutshoyo ukuthi abantu sebephila impilo ezinjani it's unfortunate ukuthi uhulumende weZimbabwe ufuna abantu bahlale behawula izisebenzi yona sibona izisebenzi kahulumende amapholisa abahamba ngezicathulo ezijekileyo
lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo njalo owake waba kubandla le-TCCC elalikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalela eParliamente bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 Kwezi iphathelane lenemelika isigaba sePennsylvania ngesinye sezigaba esingaba lomthelela wempumela yokhetho kukhetho lukalwezi intatheli izindaba eVOA uScott Stearns uqoqe lolu daba olwethulwa nguChris Gande lukhangela ukuthi umongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump benzani ukuthi banqobe kulesi sigaba.
Isigaba sePennsylvania sibanzi njalo sidabukene okokuthi singathathwa langubani. Umnumzana Michael Sanchez ufundisa izifundo zePolitical Science eKolejini leTemple University.
We went for Donald Trump in 2016. We went for Joe Biden in 2020.
Savotela Joe Biden umnyaka 2020. Sonke isikhathi kwaba lo mehluko wamavoti angu 40,000 kube 80,000 esigabeni esilezigidi lezigidi zabantu. Sidabukene kancane.
U-census uthi abavoti bePennsylvania bakhala ngomnotho welizwe kunye lodaba lokungena kwabokuza elizweni.
There's a lot of talk among Biden's folks trying to highlight the positives in the economy. It is still
kwanda inkulumo kubalandeli bakwaBiden beveza okuhle osukwenzakale kwezomnotho kodwa kukhanya kungamukelwa ngumphakathi okwenza babe belokhe bekhathazekile ngomnotho welizwe. Abantu bakhathazekile ngomngcele wezansi yelizwe lanxa iPennsylvania ingekhoduze lomngcele lo.
UTrump ukhankasa ePennsylvania ngokuhlasela uBiden ngezibopho zakhe zomngcele welizwe lenhlelo zamandla omlilo kagetsi angangcolanga iclean energy.
To think about what we have to go through and the things we put up with the border.
Ungacabanga isimele sibhekane lakho ngezomngcele singakhululekanga kwezamandla e-energy ngezimota ezingasebenzisi mafuta epetulo. Kambe abantu bazafuna ukuthenga imota ezisebenzisa amandla kagesi impilo zabo zonke.
Imota ezisebenzisa amandla kagesi lempahla ezivela kwele China zindaba ezimqoka esigabeni lapho abavoti abakhaliphileyo njalo behlelekile. UBiden kulinyanga ukhuphule umthelo wokuthenga impahla ezivela kwele China ngokuphindwe kane esithi ukungahanjiswa kuhle kwempahla ezivela kwele China kuqilibezela izisebenzi zakwele Melika.
I'm determined that the future of electric vehicles will be made in America.
Ngizimisele ukuthi elakusasa lezimota ezisebenzisa amandla kagesi liqandwe ngabamela izisebenzi kuphela. Ngiyafunga.
UTrump utshele abanini bezibhamu ukuthi uBiden kalasithunzi sokubusa okweminye njalo iminyaka emine.
Joe Biden is the worst and most incompetent.
UJoe Biden yisehluleki esingazilutho njalo olenkohlakalo kubo bonke omongameli embalini yelizwe lethu.
UBiden ukhulele esigabeni sePennsylvania edolobheni leScranton njalo ukhankasa kulezindawo azaziyo. Eveza uTrump njengomuntu osetshenziswa izinothi ezingamabhiliyoneya.
We all know guys like that growing up. My vision of America is one of hope and opportunity.
Sababona abantu abanje sisakhula. Indlela engibona elakusasa leMelika ngilethemba lamathuba alingeneyo ngumbono ovela eScranton. Kuzisebenzi ezifana lani.
Umsekeli kaBiden uKamala Harris ukhankase ePennsylvania kuyona le iviki ukungokwesine kuona le umnyaka. Uthe abavoti bePennsylvania bengazayengwa nguTrump labanye bakhe.
We believe in the promise of America. A promise of freedom.
Siyakholelwa kuzithembiso zeMelika. Izithembiso zenkululeko, impumelelo lokulandelwa komthetho, hathi kubalutshwana kodwa kuye wonke umuntu.
UTrump uthembisa izakhamizi zePennsylvania ukuthi uzabuyisela eMelika kusimo esasiyiso kudala.
In this moment, extremists are trying to divide our nation.
Kanti abedlulisa amalawulo bafuna ukusehlukanisa njengesizwe. Siyababona beququzela inzondo kwabokuza.
Ucwaningo oluqutshwe liphephandaba le The Philadelphia Inquirer kuyona le inyanga luveze ukuba uBiden loTrump banguthiki lobhanqa ePennsylvania. Inani labavoti abasakhulayo labangaso abamhlophe abavotela uBiden lehlile nqa kuqathaniswa lokhetho olwedluleyo. Abavoti laba yibo ababeqakathekile abenza ukuthi uBiden anqobe kukhetho lwesigaba lesi ngomnyaka ka-2020. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns, lwethulwa emoyeni yimi uChris Gande.
Emidlalweni ye Premier Soccer League edlalwe namuhla iqembu le Highlanders libe ngujiki lobhanga le 1-1 lele Manica Diamonds emidlalweni oqhutshelwe enkundleni ye Barberfield kobulawayo. Iboso yeqale ukuhlohla ngemva kwemizuzu emibili kuphela, kodwa iManica Diamonds yaphendula layo ngemva kwemizuzwana. Iqembu le Dynamos lona linqobe ele Arsenal Movers nge 2-1. iManica Diamonds iyo esibuyelilela njalo phezu kwengalane yemiklomelo ilandelwa yiFC Platinum, yona elandelwa yiHighlanders kuzinga lesithathu. iDynamo siyona ihlezi kuzinga lechumi. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kuStudio 7. Injani wothungamela inkomo? Athina sikhathele, sesikhathele nje izanupiyo, sesikhathele ngayo. Asayifuna, asayifuna, asayifuna. Yini umuntu omdala ayenzayo? Into ayaziyo phela kuyakhala namamoshari, ngoba uyazi ukuthi vele abantu bazokufa ngendlala. Umuntu azazone nawo uNkulunkulu. Hayi bo, ayi sikhathele ngezama, hayi sikhathele. Sayiphuma, ayiphuma, ongene enye phaya. Uzonde izizonde nje la inyamazana. Hayi bo.
Studio 7, Studio 7. Injani wasakazi? Abalaleli thina siyaphi? Ila boni ndlala ngapha umgatsheni okhulumayo ngaseQueenies athi uthini lo ndoda lo abathi ngichabanga lo uthi sejoinile yini ngani. Hayi ngiyamangala, abanye abakhanya bemsekela nezomamalwane khanya esekela uchabanga. Chabanga zangaza khuphe vele into eqhakathekile ekondile, baye vele ezifunela imali from ekuqaleni, ngoba recall abantu gasa replaceanga indawo eziningi, waye ba recallelani nxa ingalabantu.
Hello, hello Studio 7, siyayibonizana ukuxabana wathi namanye kuyasijabulisa, but siyamangala nxabe ngani bayala ukuthi awazakathi ungafa kubani bemamele abantu kungangena ngochivayo kunaphamba, because siyambona umnangagungani ubambane kakhulu lo chivayo. Nanko kathi sibakhipha umkhulu lo wamapholisi endlini le Harare, indlelani azibayinika uchivayo ngaliphi? Asikamotivayo lesikhundla kuzanupf, but ikuthedele kakhulu imamele engangenanga ukuba ngupresident 2028.
Siphingile sibonge Studio 7. Ngilokudana kakhulu ngokuzwa uJob Sikhala eselatshwa emazweni mayekhuluma amaqiniso ukuthi kwenzakalani, kube labantu abamgxekayo abantu bezano baphika amaphika nkani ukuthi yibo abesandla empilweni kaJob Sikhala ukuthi be lento eyiyona zekwelatshwa page yabaphika. Uhulumeni kamnangagwa le cabinet yakhe abantu bakhe bezano, yiliphi iqiniso bake balivuma ngelinye ilanga ukuthi kukhona lapha abalesandla khona? Bonke labantu ababulawa izano lamanje basaphika sisikukurawundi kuze kube namhlanje, labantu abababophayo, labantu abanyamalalisayo, akukho lo yedwa abavumayo ukuthi hayi kodwa lo sasimbophele lo kumbe lo kusambulalela lo, baphika konke bangamaphika nkani. So uJob Sikhala kame iqiniso engesatshiswa ngento engekho, kakhulumela amaqiniso ngoba uchuba abamenza lona vele luningi kakhulu. So hayi sithi uJob Sikhala kalulame, siyabonga.
Studio 7, salubonani. Kashi sicela ukuthi uChaba ngeke sitheke ukuthi manje into oyilandele eParliamente yini, njengoba sihamba esayi-1 abanye sebaxotshile bonke. Ulandeni ulandele wona ama-ice cream lawo kathi ulandeni, kodwa esikwaziyo ukuthi angeke last iZanupf izambulala kuphela. iZanupf fethi iyabulala, izakhampena ngawe ke nila sokuthiwa ubule opposition party. Lokho siyakutshela, sifuna ukushansi kukuphi. iZanupf iyabulala, yabulala abantu abaningi kakhulu. Isitimela singadoda amathole ezigcina amathamba abantu abafileyo. Uthengisa ibulawayo yonke, usasithengisa wona kungesikhathi sento awaqeda abantu abaningi kakhulu. Ngabe usubulele ibulawayo yonke, ngabe uzama ukuthi kusihloniphe mfowethu, ngoba into ela nje ephalamende awusayazi. Shuthi ulandi kuyalengisa ikhanda nje ephalamende, ulokuphiwa wona ama-ice cream lawo, adle sibone uzaphikanga, kodwa siyakwazi aza kubulala phela ama ice cream to yafa kuphi wandenge ngoba unkomo basile olimkanda uphahla bafa unkala bafa ngayi iZanupf chuma lapha ni Cosmos City Johannesburg.
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelana imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ulingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje kuhlelo Asihluzeni Bomama, sixoxa labesifazana ngodaba lokwendisa amantombazana esesemancane. Singakehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umbiko wabebhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank oweAfrica's Pulse owethulwe namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe ayezekazi le-Afrika alitshumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako lonyaka. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo, nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.